Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali buka njani umsakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 1 kumgubu 2019 ngo Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wesimo sesizwe edalela ePhalamende lamhlanje, lapho amalunga ebandla leMDC athi kawasoze amlalele.
Umongameli uzimisele kakhulu ngohlelo abathi ngesilungu i-reengagement, ukuvuselela ubungane lokusebenziselana lamanye amazwe.
Sokunokudonselana phezu kuzana PF phezu kodaba lokuthi ibandlaleli kumele lenzeni ngezindlu ezakhelwa umuyi umnumzana Robert Mugabe ezigoqela le ethiwa iBlue Room.
Wabona u-Obed sethe sicasisa yena yedwa ukuthi sikambe yena ukuyiphi isayithi endabeni yonke le, umthwanga ukuyiphi isayithi endabeni yonke le. So yi-issue ye-factionalism ekhona kuzana PF.
Abakade besenza umsebenzi wokuhanjiswa kwemali ngomakhalekhukhwini ama-EcoCash agents ahlaba umkhosi ngokuvalelwa umsebenzi okwenziwe nguhulumende.
Ama-agents amaningi sethengisa, singathi mbe ngesikhiwa, befuela i-black market. Bathengisa imali bona basebesithi bafuna, for example, bathi i-certain percentage abayifunayo, bebesithi ama-40%, 50% ama-agents.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophatha isimo sesizwe, o State of the Nation Address kumbe sona, edalele ePhalamende lamhlanje. Kodwa ibandla leMDC lithi amalunga alo awedalela eParliamente kasoze awulalele lumbiko ngoba akamnanzi uMnangagwa njengomongameli welizwe leZimbabwe. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molekele utshele iStudio 7 izolo ukuthi balako ukuphuma edalela eParliamente ekufikeni kukamnumzana kukamongameli Mnangagwa kumbe ukungayi kuleli dale njengalokhu asebeke bakwenza esikhathini esedluleyo. Lokhu kucothozwe ngamanye amalunga ebandla leZanu PF afana lommeli weBulilima West umnumzana Dingumuzi Phuthi. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze uPhuthi ukuthi kuyini akukhangeleleyo embikweni kamongameli Mnangagwa.
Umongameli uke wasebenzisa amandla oswazi lwakhe ukumisa amanye ama-accounts, amanye amabhizinisi, kwabangela ukwehla kwamandla okuthintana kwezimali. So izinto lezi zikhangela ukuthi zibe ngezinye zezinto ezizalunguza ku-address yakhe. Kodwa okunye Nkomo ngikhangelela ukuthi umongameli uzimisele kakhulu ngohlelo abathi ngesilungu i-reengagement, ukuvuselela ubungane lokusebenziselana lamanye amazwe. Uzananzelela ukuthi yikho nje akukhulumileyo njalo emhlanganweni asanda kuvela kuwo eNew York, and ngokumazi kwami uzimisele kakhulu kulokho, njalo kuzavela khonapho ukuthi sesingathi kumbe siyangathi, ngoba simbone laphana esiba lo mhlangano lokhokhela i-Commonwealth bavumelana ukuthi uhlelo lwakhona soluphathwa ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi luphuthe masinyane lokuthi iZimbabwe ibuyele iyeba yingxenye-ke yalawo mazwe. Ngesikhathi esifanayo kubuke kwaba lesithunywa se-United Nations esibuye lapha-ke sizokhangela kwezelungelo loluntu. Ngakho-ke kutshengisa ukuthi izinto ze-re-engagement, ukuvuselela ubuhlobo labanye abantu kanye lokuba yingxenye yamazwe omhlaba nje in general.
Okhulume ngodaba lwesikhonzi se-United Nations esabuye ukuzophenya ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu, ngempela impumela yaso yathi hayi amalungelo ayephulwa nguhulumende.
Into ehluphayo baba Nkomo ukuthi nxa ulegazi lomvundla vele uhlala ugijimiswa nje uxotshaniswa. Angiboni ukuthi into abayikhuluma ngeZimbabwe yinto abangayikhuluma ngeSaudi Arabia. Ilizwe leSaudi Arabia lilomuntu owabulawa ku-embassy yabo kwelinye ilizwe. Wakhomba ukuthi yinto embi ebiqoqiwe kodwa ke lanamhlanje kuthulwe ngayo sokungathi akwenzakalanga lutho. EZimbabwe akulanto enjalo yake yayenzakala ukuthi kuthiwe umuntu ubulawa nje mahlayana just like that. Kodwa ke bebekhangela izinto ezincane ezingatsho lutho, ezinye ezokuzibumbela, ezinye ezokwehlukana kwethu ngembono okwenza abanye bethu bagcine sebefisa kakhulu ukuthi aluba izijeziso ziyetheswa kuZimbabwe ukwenzela ukuthi iZimbabwe ihlale iphathwa kubi. Ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, lokho angivumelani lakho ngoba ngiyananzelela ukuzimisela kukahulumende kababa uNangagwa ukuthi aqinise indlela abantu abakhululeka ngayo ekuphileni ekusebenzeni kwabo, kodwa besesaba ukwephula umthetho oyabe umunyethwe i-constitution, isisekelo sombuso. U-president Edim Nangagwa ligqwetha is a lawyer. Indlela ahlonipha ngayo i-constitution injabulisa kakhulu ngoba andubana izinto zithiwe yilezi kuyaqala azikhangele ngomthetho kumbe kuyaqala kubunjwe umthetho othile ozasekela ulutho oluthile.
Lo ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli weBulilima West edalele ePhalamende njalo elilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Sokulokudonselana kuZANU PF phezu kodaba lokuthi ibandla leli kumele lenzeni ngezindlu elazakhela umuyi umnumzana Robert Mugabe ezigoqela iBlue Roof lapho ukuhlala khona imuli yakhe kunye lenye eseBorodel okuhlala khona inkosazana yakhe uBona. Ingcwethi zombusazwe ezinye zithi kuzavela njalo amaqhuku ebandla leZANU PF ayesazakala ngokuthi yiLacoste elalisekela uMongameli Mnangagwa leG40 eyayisekela unkosikazi Grace Mugabe. Lanxa umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi uMabhalane obona ukuqutshwa kwenhlelo zeZANU PF, umnumzana Obert Mpofu ubethe ibandla lakhe lizathatha iBlue Roof liphendule ibe yindlu egcina imbali kumbe i-museum. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luphangelwa kulandula lokhu. Umnumzana Mpofu ubikwa besithi njalo balakho kuyithatha lindlu bayisebenzise ngendlela ezalethela iZANU PF imali. Kodwa ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luyilandulile limbiko lusithi indlule yona ebisebizweni leZANU PF izaphiwa imuli kaMgabe njengokuthembisa kukamongameli Mnangagwa. Umpofu yena utshele iStudio 7 ukuthi sebelungiselela lolu daba. Kambe kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha? UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Lokhu sokusibonisa mhlophe ukuthi indaba ye-factionalism ayipheli kuZANU PF, and ukhanya ngokufa kwaMgabe isazokuba wesike manje kathesi nxa siyikhangela kuhle. Kuhle kukubonisa ukuthi kulabanye abasesayidini liphi, abanye abasesayidini liphi. So nxa kukhulunywa kanje wabona ukuthi o-Obert sethe zicasisa yena yedwa ukuthi kambe yena ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo, umthwanga ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo. So i-issue ye-factionalism ekhona kuZANU PF akulanto emangalisayo, basalwisa ukuthi kambe imvutho ezisele kuMgabe ngubani ozidobhayo, ngubani ongazazisweli.
Yena obaba Obert Mpofu uthi hayi sokulungisisiwe lokho, kungaba ukuthi kumbe ubebambe inhlwa ngekhanda yini engakavumelani labanye bakhe.
Uvele usezifake enkingeni and inkinga enkulu kakhulu, asazi ukuthi uzayiqeda ithini indaba yakhe yena le, ngoba ingxenye yinto ekade ivele ikhona kuplan yena asephangisa ukuyikhuluma. Asazi ukuthi usezayiphatha ithini ngoba uMnangagwa siyakwazi ukuthi kafuni kuhanjelwa phambili vele indlela aphatha ngayo. So ingxenye into yathi very khona o into engekho ekuma factionalism obhethi sezikhulumela okwakho kuyali so uvela usesenkingeni ngoba nqa sokuphuma istatement ukuthi hayi unangakho yena uthi nguye yedwa owazi ukuthi uzakwenza already soku-expose u-ebhethi mpofu kutho ukuthi uzaba nenkinga enkulu ngendaba yonke leyo
khona ngempela sizabona bemupha lindlu yini umfelokazi kamgabe kumbe bazayihluthuna nje kungabi indaba zalutho
mina vele angimboni ehlala ngombono wami lona ilizwe lelambone lihlala ugresi uyaphuma uyahamba angithi ulazi izindlu esingapore ulazi izindlu noma angasoze ayiqume e-south africa iyahambisa abafana bakhe e-south africa ingxenye ongasala ngulo umntombazane oyenzile but ugresi angimboni ehlala lapha ezimbabwe and uGrace I think ngendlela azombe ngayo le ndlela akwazi ukuthi uzaphathwa ngayo useyaphambili ambona usathe le ndaba la indaba yeBlue Roof yena uzahambe ezidlela imali yakhe ayithole emalini kamgabi ezihlalela lapha azakuyihlala khona
kambe balakho ukumhlukuluza yini ngakhetha ukuzihlalela
lokho kusemgcebe kumgcebe uzasukuluzwa ngoba kwamanje sikhuluma ngokuthi umpresident okhona into le imzondisile ende sikhuluma ngomuntu ozondileyo so unangagwa okwamaqini uzafuna ukubuyisela kakhulu endabeni nina le
hello ke ngumnumzana bekezela maduma afuzwayo ingcwethi yecubungula izombusazo bekhuluma icingweni lontungamile inkomo kwestudio 7 ekobulawayo Umqondisi wenkampani kamakhale khukhwini yeConnect umnumzana Strive Masiwa uthi udubo lwabantu abangezelela isisindo semali abayithengisa ngencingo ezisebenzisa iConnect asebevalelwe ama-account nguhulumende ayisiwo mlandu wabo uMasiwa uthi uhulumende nguye omele alungisise udaba lokusilela kwemali hathi ukuhlasela iConnect ngoba yona iphonguba isithunywa nje kuphela lokhu kwenzakala inani lasebevalelwe omakhale khukhwini bephatheke kubhizimusi lokuthumeza imali phansi kwenkampani iConnect olwe iCocash libikwa liqansa kakhulu ikakhulu ngempela viki osekubangele ukuthi isindo semali sehle kakhulu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare
Abakulumsebenzi wokuba ngama EcoCash agents bahlaba omkhulu umkhosi ngokuphazamiseka komsebenzi wabo umnumzana Thulani Mabutho wasemzini wemfakose ngomunye wabakulumsebenzi yena ke uthi lanxa leli kulinyathelo elilungileyo elithethweyo uhulumende kodwa ukhanya ekwenza ngokungahlelekanga
uhulumende ngabe kwenze ngoba ama agents amaningi sibethengisa singathi ngibengesithiwa befuela iblack market bathengisa imali bona basibe sithi bafuna for example bathi i certain percentage abayifunayo bebe sithi ama 40% 50% ama agents yes uhulumende engabe e right ukuthi akubhana
usola leli nyathelo mabutho athi lizophazamisa abanengi bona abamsulwa ngoba sebeyiswela leyo mali akade beyithola ngendlela zokuya kuma EcoCash agents la okubalisa eyokugada amabhasi lokunye umnumzana Collins Ncube wasemzini weGreston Park ukhuthaza uhulumende ukuba alungisise isisusa salolu daba kuqala
umbono wami imboni ngani nga ukubhanwa ukufrozwa kwama EcoCash merchants it's about the exchange rate ngibona ngani uhulumende kumele enze imizamo ebambekayo ngoba ama inconsistencies maningi kakhulu
Uncube uthi lokhu kwenza kwahulumende kungayisiyo ndlela engasebenzela ilizwe lona elidinga abazotshala imali.
What picture does it give kulaba abangaphandle kwelizwe esingathi ngama-investors abangafuni ukusisiza? Ma kuyikuthi here and there kuyafrizwa lokhu ufrizwe lokho aku-unfrizwe. Akusincedisi kakhulu njengelizwe. Ma kuyikuthi sifuna ukudila le ndaba yama-exchange rates. Let's deal with it holistically. Singaphongukuthatha nje okuyisinqumo ukuthi kungafriza lokhu. Sikhangelele ukuthi kuzatshintsha lokhu lalokhana kodwa akutshintshi imbangela lesimo sezomnotho welizwe elizwe elikwele Zimbabwe
Enye ingcwethi kwezomnotho unkosikazi Matilda Gondo uthi abe Reserve Bank of Zimbabwe kabalukhangelisise lolu daba.
It's justified because now these are traders, the agents we're taking
at. Ngeye indlela singathi libungile lelo nyathelo elithethweyo ngoba laba bantu besebenzisa lelithuba lokungami kuhle kwezinto elizweni behlukumeza uZulu ngalokho. Bekuza kuba yinto elunge kakhulu ngabe kuthiwa abe RDZ badinga ezinye indlela zokutholisa abamabhanga leyo mali edingwa nguZulu ukuze uZulu anelise ukuyathatha imali yakhe kungekho nkinga kube yiyo abayisebenzisayo endaweni yokuthi bayayidinga kule imikambo yangasese.
Ugondo uthi leli nyathelo lizophazamisa kakhulu labo abangelawo ama bank accounts bona akade sebethembele kundlela ye-EcoCash ukuthola imali ezisetshenziswa nsuku zonke. Ezinye zalezi ncingo ezivaliweyo zibikwa bezilamadola angaba zinkulungwane ezingamakhulu amabili amadola akwele Zimbabwe osekusolisa ukuthi kambe lokhu kungasi kuganga kwabantu asebesebenzisa lindlela ngendlela engayisiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi uZulu usezavunyelwa njalo ukuthenga ithengisa amabele obese kulicala. Umphathimthambo wezokulima uMnumzana Perensiri uthi abalemali balakho ukuthenga umumbu phandle kwelizwe kumbe elizweni kodwa kuzamele babe lamalayisensi okwenza lokhu. Iphephandaba le-Newsday lithi usomlomo wedale lephalamende uphakathi kwemizamo yokuletha umongameli Emmerson Mnangagwa ndawonye lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi bakhulumisane. Leli phephandaba lithi kunezikhonzi ezibonakala zisiya ehofisini kaMnangagwa ziphinde zibonakale njalo zisiya ehofisini kaChamisa. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu, lisiphake imbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani mthakazi, linjani ngapho? Ngiyalibingelela kakhulu ngokhawunta sibanda lapha eBotswana. Ngithi ngikhulume ngalolu daba olukhulunywayo lapho kuthiwa yi-prevention yabobaba, ukuzivikela kwabobaba. Ngithi heyi, lina bantu engayiqali leyo ndaba leyo, lizasibulalisa uNkulunkulu. Ngazi abantu babamba-bamba endabeni zikaNkulunkulu, lizathinta izinto ezingathintwayo. Kubi kakhulu lokho elifuna ukukwenza, njalo lizazondisa uNkulunkulu sibili. Ngicela ukulebalela enye incwadi lapha la nxa nje omunye yakwazi kabantu baza kuthi Old Testament kodwa ngumlomo kaNkulunkulu uthi khona uDeuteronomy 23:1, no man has been castrated or whose penis has been cut off may be included among the Lord's people. Yeyi, singafuna ukungena ezulwini madoda. So lingavela sibangele inkinga lapha. Leyo indaba embi enzima kakhulu, njalo iqiniso yilolelo ukuthi uyachata lo muntu uhlale naye 2-3 years libe labantwana babili kusasa sekuyala. Funa futhi labantwana labana mhlawumbe babhubhe. Kwakwaniseka ukuthi uma unabantwana ababili abathathu bahle batshone bonke 1 day ngengozi yemoto loba nje yinye. So sala nje ungela next. And kabayikhulumi ukuthi at least kusukisela eminyakeni abantu abale minyaka ethize mhlawumbe le 20 something years kumbe 35 so over khonapho susithi wena usutula abantwana ababili ayisu right ungakwazisa abantwana nabo bazokuphilela loba kanjani. Ningayiqali lento lapho lezi selibambe ezinye izinto ezingalunganga nje. Siyazondisa uNkulunkulu, hayi buyelani emuva ngaleyo ndaba leyo. Leyo yiwo kuthiwa ngesithiwa yi-castration, ukuthena abantu mpela. No.
Kunjani kuSitio 7? Mina ngithinde ngoba umgaki esiyale unomphela ukuthi ayingcwatshwa emangcwabeni ye-Eurostep. Kuyisikhathi ke manje ukuthi kwangikhona amathambo wabanye abantu wabathatha wayababeka i-Eurostep ayekuzwa ayibekwa kahle ngoba kuthi ukuthi kukhulu abakwenzayo.
Kubalaleli be-Studio 7 ngiyabulisa uNcube eFilaphosi. Ngiyamangathubaba ukhulu umgabi wesaba kangaka ukuthi uzocuywa uzosetshenziswa kanti yena laba abantu abangaka ababulalayo akabacuyanga yini? Wayebabulala kanti wayebulala abantu naye ube ligwala lendoda nawe sesakhela ngey'nsimbi sesenzela sefaka namakhonkrithi. Hheyi hhayi khehlaleli ihluphile eZimbabwe. Ngiyabonga baba uNcube eFilaphosi.
Sabonani ku-Studio 7. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba ngilana eJohannesburg, South Africa. Mina into efuna ukuphawula ngayo le ndaba yesidumbu sikamgabo okuthiwa uGrace ubengafanelanga asuke eduzane laso ngoba kusatshela ukuthi kuzoba khona laba abazokhipha amaphathi omzimba wakhe beyenza imithi. Kusho ukuthi yinto abavele kade beyenza, ayikho into okude ngayisaba into angazange wayibona. Vele ukugiya kwe-rasta kuyasolisa, liyayidla inyama, kukhona okuthize okukhona la.
Okhulumayo ngoKhizon Mbethe, umlandeli omkhulu we-boss, sizibuhlungu ngokushona kuka-chief. Chief wadlala mpela isikhathi ibhosolona. Mahlula nyama. Team yezolonke, team. Sidikalalo ngokuthula.
Sabonani ku-Studio 7. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba ngilana eJohannesburg, South Africa. Mina into efuna ukuphawula ngayo yile ndaba yesidumbu sikamgabo okuthiwa uGrace ubengafanelanga asuke eduzane laso ngoba kusatshela ukuthi kuzoba khona laba abazokhipha amaphathi omzimba wakhe beyenza imithi. Kusho ukuthi yinto abavele kade beyenza, ayikho into okude ngayisaba into angazange wayibona. Vele ukugiya kwe-rasta kuyasolisa, liyayidla inyama, kukhona okuthize okukhona la.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Bakithi, siyacela ukubana imilayezo yenu ingedluli i-2 minutes. Siyabonga. Kwezemidlalo, bayakhala abalandeli bomdlalo wenguqu ngokubhubha kuka-Charles Chief Chilufya, owake wadlalela iqembu le-Highlanders. URaman Gumbo wayengumqeqetshi weqembu le-Highlanders ngesikhathi uChilufya edlalela leli qembu, uthi umuyi wayelijaha elalihlonipha. UBlessing Gumiso, omunye njalo owake wadlalela i-Highlanders ndawonye lomuyi, uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokubhubha kukaChilufya.
Singathi umfowethu ehamba kahle Charles Chilufya Chief. Wayeumuntu oright olungileyo. UChilufya wayethanda ukuhleka and ukukhuluma ama-stories ahlekisayo. And isikhathi esiningi after training or before training uCharles Chilufya wayejwayele ukuthi asithandazeni madoda. So ngizomkhumbula vele into eziningi azenza yini and kumahlokane tshana.
Siyabona ukuthi wena nguwe phela owabathwalisa nzima nxa sokubuya istamina ama-opponents. Yena nguye owayesikelela ibhola lisenza njalo. Lalidlala njani kwampana ku-midfield lock?
URaman Gumbo umkhokheli wethu wayesinika imisebenzi eshiyeneyo. Umsebenzi wami kubhoso usually was to ukusupply amabhola, ukuwina amabhola, and I used to bully my opponents around so that I can win balls. Ngiphathe uCharles Chilufya uRichard Mthoma balls. Strength yawo was to dribble and run with the ball, and my strength was to ukuwina amabhola umithinit and catching them around.
Kwakusebenzeka sibili, eh?
Kakhulu. Sasele combination. Sasawabona sawina 4 ama-championship because I think we were too powerful. Sasiwelelana in and off the field. Isikhathi esiningi sasisinga ibhola especially e-BF kumbe kuphi every Monday sasihlangana sikhulume njengamajida then sizame ukukhorektana for the past and the coming game. So like a big family.
Ye, ngiyakhumbula silalelana kakhulu, sihlale phansi lixoxe linathe lonke. Kodwa owakuthandwa nguChilufya kakhulu nxa sokubuya ekudleni lapha wayejala ukudlala ngalonke
wayithanda ukuwosa so every time even ngathi hamba emagemini wayejala ukubuza ukuthi madoda asihambe siyowosa futhi hayi isikhathi sokuwosa sizowosa after game not before game so ukuwosa was uchallenge favorite ukuza ya
wayethandela abantu kakhulu lalijala ukwenzani labo chilupe kumba
lalijala ukukhuluma sodwa njengama players even without uRaman Kombo sasijala ukuhlangana ubiya was our captain asitshele madoda what you need to do is you need to see close to our supporters because whatever we are going to do the power of Islanders is going to come from our supporters. So we tried to make a joint venture with our supporters and what we say in the said what we say in the
lo ke nguBlessing Gumiso oyedlalela iqembu leHighlanders ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Ngesizwe abalandeli beqembu leHighlanders bexoxa loGibbs Dube kuhlelo lwethu lweFacebook.
So ke wothi ke ntathu ubaba osecingweni khona manje wothi ke sithini lobani point kunjani?
Khuluma lo Sasa Chuma.
Ye Chuma sizwile ukuthi umfana kasekho lapho ngathi ngakho.
Ah, serisizi kakhulu lati sizwe sibe lokudabuka phakathi kwezinhliziyo. Ngoba hayi umuntu lo wasibambe iqembu lethu okuzwayo. Sizwe ukuthi akasekho hayi serisizi kakhulu.
Ye singathi wena umkhumbula ngani?
Sikhathini sabo laphana. Ah, madoda lana akasibambe ithimu sibe lokuzwayo ngenkezo sasizwayo phezu kwakhe undoda lo.
Mhm.
Ye hayi sizwe lokudabuka sizwe lokudana phakathi na kwezinhliziyo zethu.
Ye amazwi akho ke ungathini nxa ungamvalelisa
indoda le ilale ngokuthula ngoba belengisele ukuthi ngingathini ngoba inhliziyo zethu i-black and white kade ibambile amadoda lana okuzwayo ngoba ibalokuzeni ithimu yethu laphana ibiyithimu isibilezwayo ngomadoda lana kodwa ngabe senyuka kangaka kuba lokudala okukhulu kakhulu kazi
ngizokuyeka ukuthiwa silobu mama ke usithokozile lapha ecingweni uFuyane Mafuyane kunjani
Ngikhona njani?
Ngiyaphila kakhulu. Ye, ungathini wena namhlanje?
Hayi, ngomdlali ngikhuluma kakhulu kancane ngeke ngitsho kakhulu ngoba ezomdlalo ngizithandi kangako. But ngizwelana lokuthi nje ngoba nxa kulikhawe lethe lihambileyo. Sizwelana le family, sizwelana nabadlali.
Sithatha ubaba ke umoya ecingweni.
Hey, ah silusizi manje. Hey, le indoda idlalile ngensuku zayo laphana. KuHighlanders laphana besimthakazelela kakhulu kodwa ke sikutude emdenini kune lawo lasethimini sonke siyakhala kusiyibhoso family ngoba vele mawudlalela ibhoso soyingxenye yempilo yethu weda ubuya kuphi nendawo kodwa uyahlala usenhliziyweni zethu
umkhumbula ngani uChilifa
ngiyakhumbula ukudlala kwakhe labo masawu ukuthi hayi babelifikisa empilo emagumeni lapha kube hayi kube luthuli
umvaleliseke ngamafutha
hayi alilale kahle ngokuthula iqhawela kithi le boso family laphana siyabonga
labo ke ngabalandeli beqembu leHighlanders abakhulume ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele.
Everything, you know it. King already, everything, you know it. My body so got a king body. Body gon' shine, bling, bling body. Calling all the shots, ring, ring body. Crown on your head, got a king body. Don't ever keep you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Pop everything, everything, you know it. King already, already, you know it. Shine already, time already. Shine already, time already. Shine already, shine already.
Hayi isikhathi iso esingasavumi balaleli singakahlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wesimo sesizwe iState of the Nation Address lamhlanje edalele ePhalamende, kodwa amalunga eMDC athi kawasoze amlalele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo-7:30.